Ebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo emsakazweni wenu weStudio 7 ngolwesine mhlazi mashumi mabili lanhlanu kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPrisca Mfumira. Atshengisela ukuthi ugaja lwezek alulange tabejabi.
Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe lezemvelo unkosikazi Prisca Mfumira uboshiwe namhlanje ngamapolisa esetheswa icala lenkohlakalo.
Izivumelwano ezingasayinwa yizwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho, ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu.
LeZimbabwe leNamibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo, ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqembu ebelimela ilizwe emdlalweni yezizwe zomhlaba kunetball seliphendukile ekhaya livela kweleNgilandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Prisca Mfumira ubotshiwe namhlanje ekuseni ngamapolisa esetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission bakufakazile lokhu. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Unkosikazi Prisca Mfumira wayengumphathi intambo wezenhlala kahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni enasa zitshontshwa loba ukuchaphazwa. Loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mfumira wetheswa cala bani umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi. Unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi baphakathi kokuqhuba uphenyo oluza kwazisisa nxa uMfumira engabe wephula umthetho. Kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukubotshwa kukaMfumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olwenziwa kunkampani yeNASA obuveze ukutshontshwa kwezimali lokuchaphazwa. Lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMfumira engumphathi intambo ogatsha lwenhlalakahle kaZulu embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe. UMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMfumira usezandleni zamapolisa, kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa. Lesi sehlakalo ngisakuqala ukuthi siphathamandla sikahulumende sincedise amapholisa ngophenyo lokuveza ubusela emahhofisini aphezulu. Lokhu kuza ngemva kokuba ihhofisi yabahlola ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungadla ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni umsebenzi yenkohlakalo elizweni.
Atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPrisca Mfumira. Atshengisela ukuthi ugaja lwezek alulange tabejabi, njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekuluseni ubugwelegwele.
Kodwa abanye baveze ukukhuluna ngendlela umfumira abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani izekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphatha amandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa. Kumaviki adluleyo intsha yebandla lezanupf iveze amabizo abantu abaningi abacathengena ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe laba balamabizo abo avezwa yintsha yezanupf abangakabotshwa labo kumele bacutshungulwe.
Ukubotshwa kwalo minista kungabe kungeqotho ngoba sizothola ukuthi laba bantu kabavezani kalula nje. Sesingathola ukuthi ubotshelwa amanye amacala thina esingawaziyo ngoba sathola ukuthi wayeyisiphatha amandla uhulumende kamgama. Yikho-ke singeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi ubotshelwa amacala akhe e-corruption kungabe kukhona okunye esingakutshelwayo.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Nkosilathi Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani. Uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Silethemba lokuthi lakho abakwenzayo bazakwenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele politics. Njalo manqaba ngakwenza ngobuqotho kuzakwenza ukuthi uhlelo lukapresident loluyana ole Zimbabwe is open for business luphumelele phambili ngoba ama-investors lawo ayabe sebona ukuthi okakathesi iZimbabwe sizimisele ukuqeda ubusela lobudlwangudlwangu.
Ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi le ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphatha amandla zikahulumende lezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ele Zimbabwe lele Namibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqula leZimbabwe likhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo izivumelwano lezi zisayinwe phambi kwakhe lo mkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Hage Geingob. Abaphathintambo ababonakale besayina lezi zivumelwano kukhasi likahulumende elezokwethulwa kwemibiko ebulenjini ngumnumzana Sibusiso Moyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lonkosikazi Monica Mutswangwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezenotho umnumzana George Mkhwanazi ukuthi kambe izivumelwano lezi zizaletha inguquko na kumnotho welizwe.
INamibia ilizwe elincane kakhulu ne-economy encane engagcwali isandla. Izivumelwano ezingasayinwa yizwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu, icishe nje ilingane nama-provinces ase-South Africa uwahlukanisile nje inye ngayinye engu-9. Yikho-ke uMnangagwa sesike sambona ephuma eya kubo Davos, aye kubo China, aye kubo England, akwezinye izindawo lapho okuyabe kuthenjwe khona ukuthi uzofika asayine izivumelwano ezizoletha imali ingene ngobuningi bayo. Kodwa siyambona nsuku zonke ebuya ewaza kungenalutho noma kusuke ezindabeni kukhulunywa ngokuthi kube khona ama-mega deals awenzileyo ngolimi lwabo, kodwa ke kusuke kungabonakali lutho ngemva kwalokho. Izwe ke elincane elinjengeNamibia noma kungaze kube khona umsindo ongaka obabaza izinto ezingatheni nakho kuzophetha kanjalo ngokubonakala kungabi khona izithelo zokuthi uye wayavakashela khona wasayinelwa nalezo zinto ngamafeature ngithi mina hayi akula lutho lwenzakela abantu mabalibale nje ngokuthi ukhona lutho lungavela ludalwa yokuyavakashela eNamibia
basayinelene njalo kwezokuthengiselana lezamabhizinisi amancane ukuthi lapha akukho okunye abangakwenza ndawonye okungathuthukisa amazwe abo womabili lanxa kokulutshwana
ekhumbula phela ukuthi izwe laseZimbabwe yilizwe eselamotshakala kakhulu ukuthi alidingi umfefezo lifuna izulu eliningi elizokuna kuthambe umhlabathi izwe laseNamibia population was about 2 or so million which is below population eMachabeleland yodwa nje nomnotho wabo awugcwali isandla yikho ke ukusayinelana noma yiphi agreement noma yiphi isivumelwano akuzukudala mahluko umahluko wakhona nje ngobungane okuthelelana amanzi nokubhemisana ugwaye awusoze ube yilowo ozodala umahluko ezimpilweni zabantu baseZimbabwe
Ilo ngomnumzana George Mkhwanazi ingcwethi ecubungula ezenotho bexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uzulu weZimbabwe uthi wamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weHigh Court esokuthi umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye lamaphephandaba kahulumende awezimpapers kumele bachiyane lomkhuba wokusebenza beyamele kucele lezanu PF. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Ingcitshi kwezombusazo zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela oHerald, oChronicle, Sunday News leSunday Mail kumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. Umnumzana Sinike Sibanda ngomunye walezi ngcwethi osekela isinqumo seHighcourt lesi.
Into esihlala siyibona le into yade sikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonto emangalisayo vele. Any judge ukuthi ngabe banike isinqumo esingayisiso besize bawarid because vele bajala ukuthi khona ba-oppose, and it's not fair. And into akade behlala beyibona beyazi, but babemelele ukuthi khona kuze kube lomunye umuntu oza-apply and aphikise.
Usibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjengeZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe lezanupf kuphela, kodwa ke isinqumo lesi laloba sisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basics, sisebenzise i-constitution. Kunga singavumelana i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle, kumele kube njalo. But obviously i-ruling lay doesn't mean ukuthi khona izatshintsha indlela izano isebenza ngayo, izano isebenza njalo vele. So we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele, you know, yeah, isinqumo esiyenziweyo, but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi seHarare umnumzana Mlindiro Mancitshana yena uthi lesinqumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga, kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi ama-courts ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwezanupf. Kambe nxa ukhetho solulomnyaka lwehlule, kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela, batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo? Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona ama-courts ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa. Kokompunzi idla emini, abantu laba bayenza abakufunayo, yiwo ama-reforms okumele alandelwe, njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
I-court ithi ngokusebenza ngale ndlela amakhampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye amabandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa labo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
mlaleli khumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk kukasihluzeni bomama uhlelo lwabesifazana lapho esikhuluma khona lamhlanje ngomthetho wokuthathana owe marriage bill. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba ambalwa esikodlweni seAfghanistan iKabul namhlanje ekuseni kwafa abantu abalitshumi njalo kwalimala abanengi. Isaziso sokuthiya umsebenzi kukasibalukhulu wePuerto Rico uGovernor Ricardo Poselo izolo ntambama kwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabakade betshengisela besithi kumele achiye umsebenzi. Isikhundla sakhe sithathwa ngunobhala wezemithetho uJustice Secretary Wanda Vasquez ngemva kokuba unobhala obona ngobudlelwano bePuerto Rico lezinye izigaba Secretary of State uLuis Rivera Marin ehle wachiya umsebenzi ekuqaliseni kokutshengisela kwabantu baleso sigaba. Ukubotshwa kukamphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupfumira namuhla sokuthiye abanye besithi ngempela uhulumende uqinisile ukuthi ufuna ukuqeda amacala enkohlakalo i-corruption elizweni. Kodwa abanye bathi yize leze ngoba sokuke kwabotshwa ezinye iziphathamandla zikahulumende kodwa kazizange zagwetshwa okuya ngaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela abafundisi ababili uRaymond Motsi endawonye loThandeko Zintimkadla onguye osungula lingxoxo.
Nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezabuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo ngoba nakade yakhulunywa leyo nto kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye mbunjengothombo mbunjengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wafika kumbe wathiwa kabuyisele lo kakuthetheyo ukukhuluma bangakhuluma umama lo ye ungathiwa ubothiwe kodwa saze nxelizaba nje okunye sizawusecela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu kweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le eyenzakalayo kunalokhu esikhangele ukuthi kwenza angikhole ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula.
Ye, nanso indaba mfundisi Motsi. Wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuqeda inkohlakalo le i-corruption?
Hayi, mina angikhole ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into ekuqakathekileyo lapha mina. Into engiyibonayo vele lapha ikuthi khona kathi bona indaba bele corruption njengouhulumende ngoba into lezi zijulile, into lezi zilembali. Yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption. Nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi aqede i-corruption. Asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona omuntu owodwa ubotshiwe. Ayisiko vele okuqeda i-corruption. Okuqeda i-corruption izimiso lemisebe lamanyathelo uhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le-corruption eZimbabwe.
Mfundisi Mkandla, siyabona ukubana kule commission le ezakh entsha abanye bathi lokho kwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo yaluma nanku isilumile.
Ingaba lamazinyo kodwa amazinyo othani angalumiyo ngoba nakati labana baphambilini behlulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje bazakwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kampati Ntambo othize. Manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango wakampati Ntambo yena lo ubona kathi lo umama adiliza umthato wakhe kumphathi Ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu. Asithi mhlawumbe njalo ngikhuluma ngomgcinisihlalo wali commission entsha kukhanye imizila yonke inkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahohowa khona ubona kulolu toza kwenzakala yini. Ngihle ngisole ke mina khonapho yena lowo omgcinisihlalo angiboni ukuthi amazinyo uyabe wathethe ngapi amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakho nalokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kampathi Ntambo. Aluba nje bathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsenalo bambeka khona phayana ongelani lokubandakanya kanye lezombusazwe wakuleli lizwe angiboni ukuthi kukhona okuzakwenzakala abaphakathi nje abanye bazathiya engibaziyo abaphakathi kuhambana ngoba bona ukuthi amazinyo aza kuba khona zinsini zodwa kula mazinyo.
Ye mfundisi Motsi, ngiphenduke kuwe, wena ubona njani ukuthi kule zakhe nansi isilumile ayisikho na okuthembisayo ukubana hayi sisiya phambili sizabona kulunywa abaningi?
Hayi lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani. Mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo ukucatsha ngomunwe mhlawumbe akuphumelele. Akulanto ebambekayo engasisiza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi njengoba ubaba uNkala uthilo ngoba uMkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva. Akulanto ebambekayo engasithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza. Xa kusebenza singabonga sibili kodwa okwakathesi amangamazi akula mzekeliso esilawo thina ukuthi kule nto esebenza.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi ubexoxa endawonye lo mfundisi Thandeko Zinti Mkandla belo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zezansi yamaNdebeleni eInsiza South zikhala ngokoma komkhathi njalo zithi zilakho ukufelwa izifuyo ngoba kungasela madlelo kanti njalo lesilinganiso samanzi emadamu sisiya sisehla. Ngokunjalo zithi ngabe uhulumende uyazitholisa ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Abantu labo babhekane lendlala embi ebangelwe yikungani kwezulu lonyaka. Sixoxelo wake waba ngumeli wesigaba lesi edalele parliamente umnumzana Malaki Nkomo.
Kanele ukuthi ngabe kuyavuma ukuthi ukudla kwenkomo lokudla kwezifuyo kutholakale ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi sengathi inkomo zethu ezikhona zikwanisa ukuchapha lezi zinyanga ezikhona ngoba ukukhona kathesi ukuthi inkomo sofana sihambe uma ngomuntu esiyodinga amanzi njalo nje amahlamvu esiwakhanda awephani lawa zila ukuthi ziwakhumela lezi zizaqeda esesimkhalele khona ukuthi khona kube nokudla kwenkomo esingakuthola okujijileyo njalo kusikiswe ezindaweni eziningi ezijiyeneyo. Nabantu bakhuthazwe futhi njalo ukuthi uma benenkomo eziningi abazami ukuthi bathengise zingaba mbili zibe ntathu bayithenga ukudla kwenkomo ukwenzela ukuthi sigcine iinkomo zethu esilazo lezi.
Lapho okuthengiswa khona ukudla okuyabe kuthe kwatholakala khona kubiza malini?
bengazi okwanamhla njengoba intengo zingani ziyatshintshatshintsha bengakangeni nje ngamile ukuthi ngikhala ukuthi ngabe kuyimalini kodwa okukhona nto yakwathi abantu bakulezi nsuku bathanda ukuthi bangavuka kusasa bekhwezile bengakakukhangelisisi kahle kahle ukuthi intengo yangikhona ingabe injani kodwa isicelo sikhona yisolesi sokuthi khona sicela ukuthi kube kuyatholakala njalo kuthengwe ngentengo ekuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi sigcine mhlambi le esinayo.
Inhlelo zama-irrigation zona zihamba njani?
Inhlelo zama-irrigation singathi ziyahamba sibili ngoba abantu abaningi baphila ngazo njalo kukhona ukuthi abantu bayalima. Njengoba sithile ukuthi izulu alinanga ngendlela efaneleyo kulapho-ke okuloduko khona ukuthi abantu asezibakwanise ukuthi baphuthise inhlelo lezi ngendlela yokuthi amanzi emadamu asekhangelelani lenkomo aphinde akhangelelani lani lokuthelela ama-irrigation. Okuyikho ongagcina sokubangela ukuthi inkomo ziswele amanzi nama-irrigation nawo aswele ukuthelelwa osongabangela ukuthi abantu babe sendlaleni kodwa ongasikuthanda komuntu kodwa lokhani ngokuvela kuNkulunkulu phela ukuswelakala kwezulu.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli weInsiza South edalele ePhalamende. Kwezemidlalo lamhlanje abadlali beqembu lomdlalo we-cricket bazaphatheka umncintiswano walonyaka owe-Spa Bonsa Cricket T20 League. Ngakwelinye icele iqembu le-netball liphenduke namhlanje elizweni livela ku-World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kulabadlali beqembu lomdlalo kakhilikithi elimela ilizwe abayisithupha abazaphatheka kumncintiswano walonyaka owe-Spa Bonsa 2020 League wona ukhangelelwe ukuqala ngomgqibelo. Laba badlali ngabagoqela uChris Mpofu yena ozadlalela iqembu le-First Jet Badgers, uSikhanda Raza yena ozadlalela iqembu le-Mermaids Pool Blazers, uSean Williams yena ozadlalela iqembu le-Canela Sabres, uBrandon Taylor yena ozadlalela iqembu le-Pepsi Hawks, uCraig Evan yena ozadlalela iqembu le-Fazak Power Raptors kanye lo-Einstein Dlovu yena ozadlalela iqembu le-National Fencing Tigers. Umqondisi womncintiswano we-Spa Bonsa 2020 Cricket League uDuncan Foster uthe ukhangelele ukuba umncintiswano walonyaka uzabe uchaza kulowanya kenye.
I say it's getting bigger, the time frame's got shorter but it's got more action packed. We've got 90 registered players.
Silabadlali abangamachumi ayithoba munwe munye njalo iqembu ngalinye lelomdlali odlalela iqembu lesizwe kanye labasakhulayo ababili abaleminyaka engaphansi kwelithumi lathoba munye munye. Enye yenjongo zalumncintiswano ngokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi yikho ke khonokho ukufaka abadlali abasakhulayo ngenye yezindlela zokuthuthukisa umdlalo.
Imidlalo ikhangelelwe ukuqala ngomgqibelo mdlazi ngamashumi amabili lesikhombisa kuyona le inyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe ukufika emaphethelweni ngosuku lwakuqala olwenyanga kaMpandula. UForster uthe lonyaka kule nguquko kundlela okudlalwa ngayo njengoba imidlalo izabe idlalwa ngomgqibelo langensonto yikanti nyakenye bekudlalwa ngensonto kuphela. Iqembu le-Blazers yilo eliphakamise isicoco nyakenye obekungumnyaka wokuqala lomncintiswano wokuqhutshwa. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimele ilizwe emidlalweni yezizwe zomhlaba seliphendukile ekhaya livela kwelengilandi lapho kuqhutshelwa khona imidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele. Lo mncintiswano ungenwe ngamaqembu alithumi lesithupha njalo iqembu laseZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James liphushe lisendaweni ye-2. Le mpumela ithokozise uZulu wakwele Zimbabwe njengoba bekungokwakuqala ukuba iqembu leli liphatheke kule midlalo. Iqembu leli belisidla ingxoxo zomlomo ngesikhathi lilungiselela ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba kodwa iziphathamandla zikahulumende waseZimbabwe zithembise ukuba abadlali laba bazabongwa ngokuphakamisa abakwenze igama lelizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siziphetheke ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Prisca Mfumira ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Ayike kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.